ya liqiniso ukuthi ubugebenga sekubhahile njalo namasela angikhona sesingathile kungesilungu ngathi ase-sophisticated njengedolobha lakithi legwanda sasingakwazi lokho sawungela into enjalo yinto esezikhona namhlanje kodwa-ke mina ngokubona kwami okumemethekisa ubugebengo lobu yibuyanga belizwe yikuswelakala kwemisebenzi yokungasebenzi kwabasekthari yiyo yonke nje ukuthi ilizwe lakithi selisuke lawonakala kwezembusazwe kwezenotho sosale labo sokuafektha abantu ubugebengo buhambelana ngendlala buhambelana le-poverty buhambelana le-misgovernment so zanazela ukuthi nxake umhlambi kazalusile kusemahlangeni zonke izivele siyazibona kodwa-ke ayisikho sokukhangeleleyo kungalungisa indlela ezizela ukuthi ngayo ukuthi kuzezomnotho lakhonokho ungabona sokusehle
kahle kahle udaba lwembhobho le esigcwele ndawana yonke abantu babamba inkunzi behlomile ivela ngaphi kahle kahle limibhobho
yikho ngisithi ukuthi uzananzelele ukuthi ngavele kule ndlala labantu abaziphathe ngendlela eqondileyo uzananzelele ukuthi labona labo mhlawumbe veleni abafundele ukusebenzisa izikhali ngenxa yendlala bayasuka ezikambeni basuka endaweni ezijeneyo bagcine mina le mpopho kumele isebenzise ukuvikela abantu kube yiyo esibulala abantu kati-ke ungalungise zomnotho uzananzela ukuthi konke nje kuyalunga siyake sibone ukuthi amasosi abanjiwe esebenzisa ibhobho amapholisa abanjiwe esebenzisa ibhobho kodwa-ke konke lokhu kubangelwa ikonakala komnotho
ukudubula ngenjongo yokubulala mhlawumbe okungaba kusenziwa ngamapholisa esingathi yi-shoot to kill ubona kungaphathisa yini ukuqeda lolu daba ngaphandle kokulungisa umnotho
yikho sithi lezini zimpawu ezithengisa nje ukuyehla komnotho le-shoot to kill labo mhlawumbe babe sebenovalo bezesabela kanti-ke ayisikho vele okudala konke lokho singalungisa lokho esithi i-governance singalungisa ezomnotho konke nje kuyasiphelela atho kabe ulandela lokhu lalokhuya.